sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 9 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamuka nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sesizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court.
Ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulane lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisise ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days.
Owayengumholi we-Viole Zebra umnumzana Abraham Giwane obhubhe ngolwesibili usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status.
Ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibusi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osekubangele indlala, ubuyanga, ukuswelwa kwemisebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo nezempilakahle.
Sekizabona izinto zonke sezidula, imali nengi sikhotsha impahla ezindutshwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye langolwesithathu, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamukayo nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle kumanani awethulwe izolo luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2156 ababanjwe igciwane le coronavirus. Iningi lababhubhileyo abangamachumi amathathu lanye 31 ngabe Harare. Kuthi iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabe Harare njalo, abafika phose amakhulu amathathu 278, kulandele abemasingo abangamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lane 264. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lalo liqansile kakhulu laphosa lafika inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,750 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa inkulungwane eyodwa kumbe ezimbili ngelanga. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court. UZuma uzinikele emapholiseni ngolwesithathu ebusuku wayevalelwa yedwa esahlolwa ukuthi engaba elegciwane le-coronavirus ejele le-East Court esabelweni se-KwaZulu-Natal. Kulonogada waleli jele obotshiweyo ngemva kokuhaza imfanekiso kaZuma lapho ebotshwa, kubikwa kubuthene amakhulu abasekeli bakaZuma phandle kwejele leli lapho avalelwe khona behlabela ingoma ezimncomayo. Ekubhikitsheni lokhu kuze kwabotshwa isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-South Africa owemkhonto wesizwe. Okuningi asikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Vusu Muze Sibanda, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Abakade bethe ukuhlangana nokubuthana kule ndawo nabo baye bachitheka ngemva kokubona amaphoyisa abagqugquzela ukuthi basuke kule ndawo, okusho ukuthi njengamanje kuthe siyashona ilanga besokukhona futhi ukuthula, abantu sebechithekile. ufikile.
Sikhuluma nje kuyini osekulindelwe ngumnumzana Zuma.
Okulindele ukuthi kwenzakale njengamanje ilokho ukuthi Zuma udaba lwakhe mhla ka 12 liphindele enkantolo yesisekela mthetho selizwe lapho abeke khona isicelo sokuthi kuchithizwe lesisigwebo asinikeziweyo ngoba kungalandelwanga imigomo eyokuqondisa izigwegwe okusho ukuthi icala kwakungafanele livele liqale enkantolo yesisekela mthetho. Ngokunjalo uma udaba lwakhe lungazwakala khona sesizwezwa ukuthi bayavuma ukulichithana kanti njalo silindele ukuthi inkantolo ephakeme eyase Peter Maritzburg eMgungundlovu inikeze nayo isinqumo sayo iceleni sokuthi alinde engavalelwe ejele okusho ukuthi inkantolo ephakeme yase Peter Maritzburg eMgungundlovu mayingavumelana nesicelo esibekwe ngabameli bakhe usengaphinda khulwe njalo alinde ukuthi udaba lwakhe ludalulwe ngokuphelele enkantolo esekela mthetho selizwe. Kanti ke kusekuningi sokungenzakala ngoba sesingabona njengoba efike laphaya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days eku-isolation. Kanti ke siyazi ukuthi usengacela usengabeka isicelo esokuthi aphume njengomuntu ongaphelanga kahle kanti siyazi ukuthi umongameli useneminyaka eyisikhombisa nasitshiyagalolunye okusho ukuthi akusenguyena umuntu omusha sengumuntu omdala. Isicelo sakhe singashesha sizwakale ngoba nakho sibone nongqongqoshe owezobulungiswa nezamajele uye wahamba wayambona khona namhlanje laphaya.
Lona udaba lolu lukhanya luphethe njani ibandla le-ANC lingaba lizadabuka phakathi na?
Ngendlela okubukeka ngayo kubukeka ngathi cha lona luzaba ludaba oluzo mhlawumbe luzokwedlula ngoba uma i-ANC kumbukhongolose angaqhubeka ngendlela abheka ngayo nanyathela ngayo ngokungabamba umhlangano akwenze ngesonto elidlule kanti nokubethumela abanye babaphathi bakhe kuleya ndawo yase-KZN kungenza ukuthi kube khona ukubuyisana mhlawumbe siphinde sibone kungekudalanga esephindele wabuyela ekhaya owayesengumongameli ngoba i-ANC isithe yakhulumisana mhlawumbe nabaphethe okomthetho ungqongqoshe wezobulungiswa uma bangakhulumisana naye ukuthi axolelwe kumbe umongameli abe nguyena omxolelayo sebengakhulumisana umlomo. Kodwa uma kungenzakali lokho kungabanga khona ukuthi kuhlale njalo kunokuqhekeka ngoba uqhekeko oluvele lukhona phakathi kwakhe ukhongolose kuneqembu elihambisana nomongameli owayesengumongameli uZuma kanye nalowo ngumongameli uCyril Ramaphosa okusho ukuthi le nto kanti njalo njengoba sokuboshwe nalo obeyisikhulumeli ese-MKVA kusho khona ukuthi uqhekeko luyaqhubeka ngoba siyazi njalo ukuthi lo owayenobhala jikelele u-Ace Magashule naye usahlaliswe phansi ngoba kuney'nsolo ezokukhwabanisa. Lokhu kusho khona ngempela ukuthi kuney'nkinga ey'ningi lapha kakhongolose.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Umholi weziyo lezigqa umnumzana Abraham Ngiwane usiphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. UNkiwane ubhubhele esibhedlela kobulawayo ngolwesibili ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane i-prostate cancer. Ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye lantathu 93. Umbiko wenhlonipho yeqhawe lesizwe ayinikwe nguhulumende ifikiswe emndeni wakhe isiphathamandla seZanu PF umnumzana Obert Mpofu Izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. UNkiwane encedisana lomnumzana Meshack Velaphi Ncube lomnumzana Kenias Mlalazi baba ngabalweli bempi yenkululeko bakuqala abangenisa izikhali zempi ngudlu elizweni ngomnyaka ka-1962. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo emulini kaNkiwane wamchaza njengomuntu owadlala indima enkulu ekukhululweni ilizwe leZimbabwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abafana lo Abraham Ngiwane yibo abantu okuthi nxa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse babuNkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lama politician bayinto ukuba ukuphatheka ku politics zeZambia kusayi ANC kwazobuya kwazoba iZambia Zambia Alliance of the Congress Zanc wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngomengathi wasuka kuma branch awe Zambia from district level wakhwela waze wafika ku national level abeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s ukuthi labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uNkiwane esebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale wayengumkhokheli weEgypt lekwezinye indawo zeAfrican Union ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Skerema labo Nyandoro labo JZ ekudingeni ama camps ama medical camps kubo Algeria kubo Egypt wenzela ukuthi izaphu iqale ukutraina ibutho uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi yikho impopo leyaqala mbudutshulwa kwayo kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzokuzofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa awuzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela muntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
Yipi imbali athi eyilovile esingathi iligasi ngesingisi
uNkiwane usichiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinsikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi seneso okwakukhona elizweni kwakungabahambeli yikho bachiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume hayi logo sekwanele
umnumzana senzele Ndebele uhlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osokubangele indlala ubuyanga ukuswelakala kwemisebenzi iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee osanda kutshwa lapho okucujungulwe khona okunye okuhluphayo elizweni ukubalisa inkohlakalo ukudilizelwa kwabantu izindlu lokwephulwa kwelungelo loluntu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele usithandekile emhlanga we-studio 7 ukuthi ukulethwa kwemali ye-$50 entsha ebambeneyo kungabhidliza umnotho welizwe ngamandla
silusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sibefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS besithi imali liza kwenza ukuthi kube le mali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni lokhu kuzakwenza ukuthi imali yeZimbabwe iswela amandla esithi ngesikhiwa inflation sesizabona izinto zonke sezidula imali sinengi sixotsha impahla ezilutshwane yiyo okuthiwa inflation ngalokho siswele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengominister wezenotho wayithatha ngaphi i-economics yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo angazi bahlabezulu ukuthi sizakudlani ngenxa yokuthi iZanu ayilandeli i-economics esemabhukwini ilandela i-economics ezalwa isihlahla akuna mali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama industry lama sectari asebenze ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali eAmerica ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khona leAmerica lemanye amazwe ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu ebukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi economic trust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwane ababusayo esithi ngama-elites.
Manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo?
Mahlabezulu, silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisibinde sisunduze le iparty esisibambisa amagabha avuzayo iminyaka eyi-41 kungalangithi lokubelo. Siyabonga ngokukwenza kwenu, sesikhangelile kumaprovinsi wonke, hhayi liyazama mpela ukurejesta noma linqatshwa yiZANU-PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli. Mahlabezulu, iZANU siphelelwe ngumphako, yisikhathi khathesi ukuthi sibambane singalaleli abantu abathunywa yiZANU ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZANU sibona mhlophe ukuthi lo nyaka lomnyaka ozayo hayi iMDC Alliance izatshaya intambo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende ubikwa esithi kulenhlelo ezimqoka ezokulungisisa umnotho welizwe njalo uthi amandla emali yelizwe ayaqina.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eTheWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende walile isicelo senhlanganiso yeZifa esokupha inhlonipho eqhawe lesizwe owake wadlalela iqembu lesizwe umdlalo wenguqu uDavid Mandigora wayeqeqetsha iqembu leDynamos. Iphephandaba lobulembu be-internet eleZim Live lilodaba lokuthi umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi phezu kwamajekiseni ayizigidi ezimbili afike izolo, uhulumende ozemukela amanye njalo ayisigidi lengxenye 1.5 million ngolwesine oluzayo, namanye ayizigidi ezimbili 2 million ekupheleni kwenyanga yonale. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7, kulumisa lonke abantu bakomadlambuzi. Ngithi liphila impilo enhle, cela icorona iphele, iphele icorona, sesihluphekile ngecorona abantu bakithi. Yimi uMangwenya ohlala komadlambuzi eVillage Ngotsha. Ngithi icorona kayiphele bantu bakithi, sihlale kuhle njengoba besihla esihlezi. Sesihluphekile ngecorona bantu. Ngiyajabula nxa ngingezwa ngikhuluma lami kuStudio 7. Ngelanga lanamhlanje ngiyazwa ngikhuluma kuradio, ngiyajabula kakhulu. Ngikhulumisa lezihlobo labangane kuStudio 7, bonke labasebenza kuStudio 7 ngiyabakhulumisa ngithi bephile impilo ende. Ngiyabonga.
Linjani Mthokazi omuhle ngendawo ngendawo, linjani kodwa bantu bakamthokazi, linjani kodwa hayi thina sikhona siphilile, siyaphila. Mina ngikhuluma ngugilibhethi, ngugilibhethi Mathe velekezi ekhaya, but ngokuhlala ngihlala eButswana lapha makomredi bantu bakamthokazi abahle. Eyi, ngiyayibona nje into eyenzakala ekhaya bantu bakamthokazi, bantu bakamthokazi akubona okwenzakala ekhaya nje ukuthi lokhu befake imali zabo lezi ezingelancedo kuthiwa imali ye imali nje. Yes, senzeni njani bafowethu, senzeni njani ngendawo ngendawo, senzeni njani ukuthi sithathe ilizwe
ngam thokazi sifaka imali eyiyo bonana kungcono kakhulu kakhulu kulalokho into esenzelwa ama ngamashona le into lokho befaka ethi bafaka imali awulanto enzayo sifakela idlala mo ukuhlupheka wese ungathi zama uthi ngiyahlupheka ngilala ngendlala nalokho umvisele ngidlala futhi hayi khona bafowethu asiboneni bantu bakamthokazi yalicela lonke umthakazi omuhle yalicela libunazelele kwinto lokho sambe siyivota sibhaliseni ukuvotela amakhomrade sibhaliseni ukuvota hayi awula nkinga lami mbonge lapha ngisehaburoni lapha sekutswana la
alo everyone yaphila lonke ngasemakhaya aziwe bafo aziwe siyabonga abalaleli bohlelo benhlelo zethu siyabonga kumagumbu amane omhlaba Zimbabwe lupane likhona na Ward 19 ngiyalazi liyakuthanda umsakazo sihlala size siyebamba ensiza siphume ensiza ematopo ke naphana kumdala egohole malaba siphume singene konapha Ward 19 ngijabula kakhulu ma abantu bethu bayawuzwa phansi esiliphulu le awu siyajabula khona laphana kubo Ward 28 bazazinhlelo zethu siyabonga ngilithanda thandi ngonapho malumami sasovi tandazani juma urit yayi ngiyabonga mhlobo wami ngiyabonga imumuzini uvuke kuhle ekuseni mobeni kwenya yejaluka liphephe bakithi COVID-19 khona lihlale linganyakazi ukuhlala emakhaya kuhle kuhlalela emzini wakho kodwa lelithanda ukuhamba liniliziphathela yonke linyakanyaka le awuba Lalan pansi, keep safe, stay at warm. Mask up, daluka, moveni ngwenya at daluka.
Salvanan, Basavas, Bastid Joseph, and Avatle, and Avalalin, Bastid Joseph, and Avatle, and Yaboman,
Abangasincedisa ngemali ezingcono lobanje. nje abakwanti ukuncedisa nje ngothando lwabo bengafuni izimali ingasinceda bakuthi isitshele lapha mhlawumbe singasizakala nyabona.
Hawu salibonani salibonani kulonke ku studio 7 ngajabula iaudio yami mayingafundwa. Eish mina ngisuka mbheko kunye okwenzakala lapha ekhaya manje esiyayibona imali esifake i50 pound siyabonga kikho konke but into abayenza iwrong. Ibhondi lingeke livuse ilizwe, ilizwe elingelamali lilizwe elinjani? Bona ube bayicabanga njengani mina bengingaboleka irandi oyidola kuke kusebenzi imali mali eZimbabwe. Ilizwe lingavuka bekhiphe lokho. Lamanje upresident wethu Mnangagwa masingamholisa ngamabhondi engeke ajabule and kakusebenziswa ngamaphepha lokho. Yinto ewisilizwe nto ilizwe elingelamali. Ngingajabula mali ngayibala le odiyo Mnangagwa yizwe. Ah, sikho happy ngento eyenzakala eZimbabwe.
Awuna umfuthane yafuna imithe kakhulu kodwa ke abantu fanele belandile funa ukuthiwoyo amamaski gqoka amamaski belandile konke okuthiwoyo ingxenye ngabe ingcono kodwa hheyi hhayi into wakhona umkhuhlane njani ongapheliyo okuhlala kuphela kuqakule ikorona uphila kodwa umkhuhlane wakhona uyiphele kumbe hhayi ngeke uzaphila abantu bayalandela khonaku okuthiwoyo gqoka amamaski hhayi kuzaphela kuzaphela ngiya kwesikhathi akukho okungapheliyo nomasi kumitholotho wokopi ayabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lisithumele imlayezelo engaphehli udlame lokuzondana kwezemelika. Umongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa ehambise inkampani yeFacebook leTwitter ngokumvalela phandle kwenkundla zokuxhumana esethezwa icala lokuphehla udlame. UTrump uthi wephulelwa ilungelo lakhe lokukhuluma kusenhliziyweni yakhe ngokuxotshwa enkundleni lezi. Sixoxe locubungula ezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Fukula kubo Twitter. Kodwa ke into eqala afanele ukuthi yena ayikhumbule ukuthi yonke indawo noma kungaphi akulalapho kungela mthetho khona. IFacebook labo Twitter balemthetho eyabekwayo ukuthi akufanelanga ube siphula mthetho uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguDonald Trump noma uthembe ukuthi wena ibizo lakho ngubhango akukhethi lokuyana. Kodwa ke nxa ukuthi kulemthetho imigomo yabekwayo lapha ukuthi akufanelanga ukuthi usebenzise iTwitter ukuthethisa abanye akufanelanga ukuthi usebenzise uFacebook ukuthi uhlokoloze ukuthi uhlongoze udlame nga ukuthi uzoyisebenzise ukuthi angakhithwa bekufanele ukuthi yena nje akwenze kube lula ukuthi alandele izinqumo ezabekwayo ezabekwa kuFacebook noma ezabekwa kuTwitter.
Manje nxa kuyukuthi engabiselwa kunkundla lezi umnumzana Trump kungaba lengozi na kumbe sekumele bisele bamxolele.
Uhlupho luka Trump uyahamba esiya dingisisa ukuthi yena ngabe waxotshelwani kodwa uyadingisisa kwakhe ukuthi waxotshelwani. Uhlupho lwakhe yi-ego ukuzitshela kwakhe lokho asasa yikho okutshengisela ukuthi akakatshintshi la ngendlela ayeyiyo kuqala. Kukathi yena ngabe ufanele ukuthi ngabe uthi ye njengomuntu olama advisors akhe bekufanele ukuthi ngabe uyayenelisa ukuthi adinge indlela zokuthi kuhlale phansi bayenelisa ukuthi bamtshele ukuthi wena hambe uyolungisa lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi uhambe uyevulelwa. Kodwa ke uhlupho lukhona lona lokuthi usacatshangela njalo ukuthi udlame lona lovukayo lwabhebhethekayo lubhebhethekiswa nguye ngendlela ayebeka amagama akhe kuFacebook laboTwitter.
Nxa kuyukuthi kabhehlanga dlame ubona ungani wayisebenzisa kuhle na esingathi thina ngobuciko indlela zona lezi zokuxhumana.
Inkundla lezi babuganje mina ngijwayele kakhulu ukuthi ngisho ukuthi zisafana lomuntu othenga imoto. Nxa uthenge imota uyidriver kuchapa imota izagcina kwenza ukuthi iza kulimaza noma kwesinye isikhathi nxa ingakulimazanga iza kwenza ukuthi uhlale uhlawulile sonke isikhathi usuhambe wayitshayisa abanye abantu walimaza abanye abantu wabulala izifuyo zabantu uzahlawula ngaso sonke isikhathi. Umnumzana uTrump waseqalisa ukusebenzisa inkundla lezo wayezisebenza ngendlela elungileyo ngoku-updatha abalandeli bakhe ukubatshela ukuthi hayi politically simile lapha lalapha lalapha. Kodwa ke ngokuhamba kwakhe qhubekela phambili wathi esejwayela inkundla esebona ukuthi lokhu into kuyasebenza wase Umnumzana
Tifa wajabipango Dube ngocubungula ezokuhlalisana kukaZulu. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele-South Africa, uMnumzana Jacob Zuma, sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namhlanje. Siligqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gandle, ngisithi libe lempelaviki elithukela.